Siyabonga ndimyakhelo Jonga. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kuNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla lezanupf limisa umsebenzi amalunga amanye njalo afika phose amachumi amane i14. Umntaka kosikazi kamongameli uGrace uRussell Gorereza utholakala elecala lokubangela imfa yomuntu. Udaba lwebhasi yeqembu leHighlanders ludala inkulumo kambe sokuhlanganiswa ezombusazo lemidlalo na Tiyani Indlebe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Ibandla lezanupf selimise ukuba ngamalunga aleli bandla. Amalunga angamachumi amathathu lasithoba mnemunye i39. Umsakazo weZBC uthi abangamachumi amathathu lesikhombisa bamiswe ukuba ngamalunga okweminyaka emibili ukuthi ababili umnumzana Webster Sham lomnumzana Sylvester Nguni bamiswe okweminyaka emithathu. Abaxotshiwe laba bavela kwizigaba ezithi iBulawayo, Matabeleland South leMashonaland West babalisa umnumzana Andrew Langa, Kindness Parata, Callister Sindlovu, Malaka Inkomo labanye. Kusukela ngomnyaka odluleyo ibandla leZANU-PF selixotshe kumbe kumisa ukuba ngamalunga abantu abaningi ababalisa unkosikazi Joyce Mujuru onguye othiwa abaxotshiwe laba bebemsekela. Kusenjalo indoda nayo umntaka Grace Mugabe uRussell Gorereza utholakale elecala lokubangela imfa yomuntu emthethwandaba weHarare. Intathelizindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UGorereza ovumele licala uhlawuliswe amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili $800 engehluleka ukuhlawula leyo mali ulakho ukuhlala entolongweni kwenyanga ezimbili. Esethula isigwebo sakhe edale lemagistrate eHarare lamhlemini umantshi umnumzana Vakai Douglas Chikwekwe uveze ukuba leso sigwebo sinikezwe uGorereza ngemva kokuluhluzisisa udaba lwakhe kukhangelwa izizathu ezimbalwa okubalisa ukuvuma leli cala. UChikwekwe wengeze ethi okunye okwenze wethula lesi sigwebo ngalindlela yikuba kulicala lakhe lakuqala uGorereza engazange amotshele idale isikhathi ngoba elivumile leli cala waxolisa phezu kokwenza kwakhe njalo etshengise ukuzisola ngaleso senzo. Umantshi uthi okunye akukhangeleleyo kuyikuba uGorereza etshengise engumuntu ohlukana lenkosikazi yakhe olengane okumele inakekelwe kungakho engasazange agwebela ukuhlala entolongweni. Okunye umantshi athi ukukhangelile phambilini kwesigwebo yikuthi bekungela bufakazi obanelayo bokuba uGorereza wayetshayela ngobuchapha i-gross negligence ngesilungu. Athi kuyikho kwamsiza ekuthini angaze acitshelwa ilayisensi yakhe yokutshayela. Leli cala lingene edale lemagistrate lamhla ngemva kwengozi yemgwaqweni eyenzakala mhla ka-23 kunyanga kaNhlolanja kuwona lo mnyaka lapho uGorereza oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanye 31 years achaya khona umuntu ongaziwayo emgwaqweni uSamora Machel phakathi kwedolobha leHarare. Ebengelagqwetha uGorereza ngesikhathi emiswa phambi komthethwandaba njalo lentathelizindaba ziswele ithuba lokumthatha izithombe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idolobho lakobulawayo lithi selinxuse abathengisa ezitaladini ngokungekho emthethweni ukuthi bebhalise amabizo abo kulikhansili ukwenzela ukuthi bephiwe indawo yokuqhuba lomsebenzi ngokusemthethweni. Lokhu kulandela umbiko oyithulwe ngumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo okuthi abathengisa ezitaladini ngokungekho emthethweni bazaxotshwa ngodlakela ngamasotsha lamapholisa abengekela ukuzisukela. Kodwa amasotsha abikwa etheka soze aphatheke kuhlelo lokuxotsha abantu laba ngoba umsebenzi wabo ungokuvikela isizwe hathi ukubopha abantu. Inyathelo leli selichothozwe kakhulu ngabathengisayo laba abalwela amalungelo oluntu abezombusazwe kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende ngokwakhe. Ukhansela kaWard 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abanye bazaphiwa indawo zokuthengisela emakhoneni lapho okuhamba khona abantu edolobheni ama-pavements.
Yikho ke mina ngibe sengisithi njengokhansela wendawo sekufanele sicabane sibone impela ukubana i-number of ama-vendor iya-increase ngenxa yokuvala kwama-industry yokuvala kwakhe. Sekumele lathi sibone ukubana siyavula zibe ningi indawo ukuze abantu bethengise ngoba yindlela abantu abaphila ngayo. Njengedolobho lakobulawayo siveleka sihambelani lokuthi kududulwe kuhlukuluze laba abantu abazinceda ngokuthengisa. Sithi kakuhlukuluze abantu abantshontshayo abenzayo abathengisayo. Kumele bencediswe ukuze lapho abathengisela khona kube semthethweni.
Ye manje khona kuyathatha isikhathi esinganani sakhuluma labo abathengisa ezitaladini laba bathi bona lokhu besakhulumisana lecouncil ngokuthi bezuza indawo zokuthengisela ezisemthethweni.
Sifake i-advert enyezithethweni ukuba bonke abangarejistanga njengamavenda kabaze ekuthele ekhansilini sibalungisele amaphepha abo ukuze sibancedise and sithembe ukubana abaza kwenza ngesiphangephange ngoba lokhu into esivumelana ngolwesithathu so sikhathele ukuthi bangabe bekwenza izolo nalamuhla and ama-ofisi ethu awedakmo lapho kuthathwa khona incwadi leziyani avuliwe nge-weekend ukuze sikliyele into eyenzakalayo. Njengokhansela ka-Ward 1 ngithi asinani lesinqumo sikamphathintambo lesi ngoba umphathintambo uhlala eHarare thina sihlala lapha koBulawayo sithe sibonayo ukuthi abantu bayaduzela sizaqhubeka sizenzela umsebenzi wethu singakhethi lutho ukuze abantu behlale.
Selibamemile ukuthi bezobhalisa bona lizabancedisa ngani?
Ukuthi sesithe ungabona amavenda ebuya kukhombisa mhle futhi yikho okunemali khona. So thina njengedolobho kumele sibone ukuthi siyacazulula kanjani indawo le-pavement kanti ka-department ukuthi kube nendlela yokuhamba kwabantu mhlawumbe sithi kube namavenda amahlanu ethengise khonapho ekhoneni. Khonapho abakhona bayabe sitengisa yikho okulemali. Kodwa kumele sizame ukuku-formalize kuyaphucuka kwinto kwakhona.
Akusoze kube yisiminyeminye yini?
Uyabona dadewethu kulikhiphi isiminyeminye sizongakhona ngithi kodwa abantu abasebenza. Ibulawayo sithi council kumele aphile ngama-rates avele ebantwini. So abantu abangani bayabhadala ngaphezulu kwamavenda angikhona. Akusoze kube yisiminyeminye esingangoba sizakwenza ngendlela ephakemeyo thina okuzayenza kube le order. Okwenza ungani kungabi le order yikuthi u-city council lamavenda abeyabe bengahlalisananga phansi babonisana. So kuqakatheke ukuthi amavenda aze lathi size sikhulumisane sibabonise ukuthi hayi angeza kuyethengisa phambi kwe-Pentecost. Ngenxa yalokhu kodwa ungahlalekela phana ekhoneni bazobona impahla zakho. Ngihlangana labo every 2 weeks kabakujabulele ukuthi kube le disorder edolobheni.
Lo ngukhansela kaWard 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxolelwa kwezikwelede zelizwe ezemkhodi ikhuthaza ukunanzwa kwamalungelo abantu kumpila kahle yabo la kwezomnotho kulandelwa isisekelo sombuso ukuze impilo yabo ithuthuke. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe osethulela loludaba ngokupheleleyo.
Inhlanganiso ezimkhodi ibilo mhlangano lamalunga ayo avela kundawana ezitshiyeneyo zelizwe lamhlanje behlose ukulungisisa indlela abazasebenza ngayo kuminyaka ezayo. Unkosazana Nomalanga Ncube isiphathamandla sale nhlanganiso yesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Umhlangano lo silungisa i-strategic plan yethu ye-5 years ebuyayo. Labanye abavele e-Chechetshe eGogwe sisebenza lama-farmers avela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Then ulabanye abavela koBulawayo sile inye chapter njalo eMatopo ngaseGwande sisebenza lama-miners sibe le inye njalo eBhinga sisebenza lama-fisheries.
Unqube uthi okwamanje abakulelwayo ngezomnotho welizwe lamalungelo kaZulu atholakala kusisekelo sombuso esitsha.
Amalungelo akuconstitution yethu, constitution entsha, aliconstitution entsha lama social and economic rights, khangela ukuthi njengoba eseku-constitution abantu bonke kumele ukuthi amalungelo lawo bawathole. Kungatholakala abantu abaswele imfundo, abaswele ukuthi belatshwe ezibhedlela, abantwana bayehlule kuya esikolo. Sikhangelela ukuthi even ama-resources elizwe, both from mining and other resources from other sectors, abenefit abantu. Ukubana uhulumende kwanise ukuncedisa ukuthi abantu abadubekayo bekwanise uku-access ama-social and economic rights.
Unkosazana Clarice Sibanda osebenzela emahofisini ezimkhodi eHarare uthi lokhu amalungelo echaphazwa ngesikhathi kokuqotshwa kwabathengisela ezitaladeni ezijenwe emadolobheni amavenda kundawo abasebenzela kizo bona bezizamela impilo ngesikhathi le misebenzi ingatholakali kuleli kunye lokulungisiswa komthetho wezikwelete owe-debt assumption bill.
Owakathesi kule ndaba ehluphileyo e-RBZ debt assumption bill kungenye yezindaba ephula inhliziyo zethu ngoba idebt leyo bekumele ukuthi sazi ukuba labo ababenefitayo ngobani singakayibhadali kodwa yona i-government idecide ukuthi i-assume idebt leyo kuyindaba esihlukumeza kakhulu. Engeje labo okwesikhathi esiningi sisenza ama-petitions sihlangana labo lemhlanganweni eminye ehlukeneyo kodwa akula ukuthe kwaphumelela.
Usibanda uthi abantu babhatala imithelo kuhulumende ngakho balelungelo lokuba kwazi ukuba lesi sikwelete sebhanga lesizwe savela ngapi njalo kungobani abenelise ukuthola imali kilo. Ethi iZimcord isibambe imihlangano ejenerali lohulumende kuhlaziywa lolu daba. Linhlanganiso isebenzelana lamalunga avela kuzigaba lenhlangothi esigoqela abalimi, abemba imigodi, ama-miners abaphila legciwane le-HIV kunye lezisebenzi phakathi kwabanengi. Njalo amanxusa kulumhlangano avele kundawo ezigoqela iChachache, Gokwe, Matopo, Binga, Mutare, leHarare. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa kuhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 o'clock ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930 12080 la 15460 kHz. Silamuhla siyabe sihlaziya udaba lokuxotshwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni okuthiwe bakwenze lokhu elangomvulo lingakafiki. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Leba laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Iraq zithi umnumzana Tariq Aziz owayekuhulumende kamongameli Saddam Hussein ngasekho. U-Aziz owayengumsekeli kaHussein bele minyaka engamachumi ayisikhombisa la isishiyagalolunye. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kufe abantu abangamachumi amathathu kulandela ukudubuka kwebhomba edolobheni leYola esigabeni se-Adamawa lapho okwazakala ngokugcwala amalwa ecatsha uhlobo lwesimuslim edlulisa amalawulo aweBoko Haram. Kwezemidlalo lamhlanje sekuqhamuke inkulumo phezu kweqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders ngemva kokuba leli qembu kusasa likhangelelwe ukuba liphiwe ibhasi yalo eliyithole lincediswa ngokukhankasela ukuba ngumeli wemakhokhoba idalele ephalamende umnumzana Chinga Dube. Intatheli zindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
uhlelo lokuphiwa kweqembu le-Highlanders ibhasi leyo hlobo lwemakopolo yona ethengwe elizweni le-South Africa luzaqala ngehola lethumi lambili njalo kuzasukelwa endaweni yeCity Hall kuyedlulwa elokijini lemakhokhoba umcimbi uyephelela enkundleni yeBarber Fields. Umsekeli kamongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa nguye oza kube ngumhlonitshwa kulomkhosi okuyinto engathokozisi abanye abalandeli beqembu leBhoso abathi inhlanganiso yezombusazwe yeZANU-P F isifuna ukuginya iqembu le-Highlanders njengalokhu yakwenza inhlanganiso ye-P F ZAPU. Lokhu kungoba besola ukuba khona kukaMnangagwa kanye lamakhasi awokumema abantu alophawu lweqembu lwe-Highlanders lolwenhlanganiso yeZANU-P F. Isikhulumeli sikaChinga Dube uNothiwani Dlodlo utshele intatheli izindaba izolo ukuba uDube uyakwazi ukuba ezemidlalo kazingenelani lezombusazwe njalo labalandeli bebandla leZANU batsheliwe ukuba bawumelanga bebuye begqoke impahla elemifanekiso lempawu zebandla.
I-social media ingabi khona ukudisrupta i-progress. But the thing is, ibhasi ayithengwa i-social media. Sukusa 2013 lokho kukhulunywa kufuneka ibhasi, kufuneka ibhasi. So nxa umuntu ese-ofile ule ndlela afuna ukuthi ayihende over ngayo ukuthi niya over. So nxa babe khona, that social media should have provided resources.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede uthi ibhasi isendleleni njalo namhla ekuseni ibisemngceleni welizwe leZimbabwe leSouth Africa, okutsho ukuba sikhuluma nje kumele ibe isifikile edolobheni lakoBulawayo. Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili kule mpelaviki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leZBC Kariba lizemukela eleDynamo senkundleni yeNyamunga. Iqembu leChapungu lizadlala leChicken Inn ngaseAscott. Ngensonto iqembu leDongo Somil lizadlala leHarare City ngaseVengere. Iqembu leBuffaloes lizanqikelana leWawa ngaseSakuva. Kuthi eleWangi lizemukela eleFC Platinum ngaseMalahleni. Iqembu leTriangle lizadibana leLetsholotsho ngaseGibo. Kuthi iqembu leCapes United lizadlala leFlame Lille ngaseNational Sports Stadium. Ikanti eleHighlanders lizabhuqana leHawumayini eMagumeni. Sikhangele umdlalo wokugijima. Ngensonto kulomjaho we-Old Mutual Nkulumane Fun Run. Wona ozaqhutshelwa elokitshini leNkulumane endaweni yeNkulumane Complex. Abadlali bazancintisana phakathi komango ongamakhilomitha alitshumi njalo abazanqoba lapho bazathola inkulungwane zamadola aseMelika. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokulibalela impiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngale ekaNomhle Malinga othi linjani basakazi abathandekayo, ngihlala eKheze esigabeni sesilonkwe. Ngithi qhubekelani phambili ngomsebenzi eliwenzayo ngoba uyangijabulisa njengomlaleli weStudio 7. Ngicela ukubingelela umkami uBlessing oseHarare lomntanami uThando Lwethu Kelly Ndlovu. Ngiyabonga, siyabonga lathi Nonhle Malinga. Usibusiso uthi salibonani basakazi, ngibingelela umama lomntanami uSamantha labo bonke abantu basesilwane Ndamulemo. Ngisithi ngiyalithanda ngiseJohannesburg. Umthekhala oseKrugersdorp eSouth Africa uthi linjani basakazi abahle, ngizwa ubuhlungu mina ngendaba yokuthi abantu bengathengisa emigwaqweni. Kambe yiliphi ilizwe elingelabantu abathengisa emigwaqweni? Kuyacaca ukuthi ingcindezelo isakhona elizweni lethu. Umongameli wethu makayekele ukuthumela ibutho ukuzolihlakaza abathengisayo, sonke siyaphanda. Othi mabasuke makabanike indawo yokubathengisela, akakho ongcono emhlabeni, sonke silezono lamacala. Elokugcina masiphilisane neni kuhle. Finish. Sicine ngale ekalinabe litshona njani umlilo okhulumayo. Iqiniso ileli, uChombo uyenza angani kalamehlo njalo engani ungene izolo emsebenzini wakhe. Bebezama ukukhupha abantu ngodlame, kungaba lo msindo ongeke wacitshwa langubani. Lokhu kungenza ukuthi kube lokubulalana lokuchitheka kwegazi kuleli. Amasotsha akumelanga ukuthi asetshenziswe, kabazicishele umlilo wabo wodwa. IZANU le isibulele ilizwe lethu bantu benkosi. Lanele lakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message, ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 1202-465-0318. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington.
Iti was a Friday my darling. Was a Friday umsebenzi ubokile.
Kuwaza Friday lamuhla silomculi werumba umduduzi Golide osehwatshe idlalade lakhe lesibili elilesihloko esithi wavumelani. Asizweni untungameli inkomo yeStudio 7 exoxalayo.
Male uGolide ukhala ngokwenzakale kuye esikhatini esedluleyo lapho isithandwa sakhe esimfulathele khona sachiya ephuke umoya.
Kuruma kade kade kushuthi umama engangiphila naye esibanisini nje kwezothando cishe iminyaka mpela engafika lapho kubo ngathi engacishe ilande kuyithumi kodwa ke ngezathu ezithile hayi sizange sakhamba ngendlela sahlukana.
Kodwa ngokuya kwesikhathi umfoka Golide ubuye wazibutha wahlangana loBiata babanyamanye bathembisana izulu nomhlaba. Ugolide uhlabela leqembu lakhe ele United Africans. Idlalade lakhe leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela le ethi izifo zonke. Mama number 2 ngenye yendlikizane ekuleli dlalane.
Umojabule naminya jabula mama kuba nganje mweni wami.
Ngemva kokwethula leli dlalade uGolide ubuye wabhujelwa ngunina njalo uthi lingoma iyamduduza kanye lemuli yakhe.
Kubalandeli bami ngathi ngiyabonga kakhulu isupport abanginikeze yona kusukela kwealbum ngisese kubafana bokuthula ngize ngikhiphe last year ngiyi-1 uthando lwey'nkinga bangisapote kakhulu. Nakuleyo wavumelane ngasho ngithi ihambe kakhulu ukudlula uthando lwey'nkinga, isahamba futhi namanje. Ngibonga nje indlela abangijabulela ngayo uma ngihlangana nabo, sengathi bengaqhubeka bengisapota njalo. Bese ngithi kubafowethu nabanawa bami, since silahlekelwe ngumama enyangeni edluleyo, ngithi kubo abaqine, uNkulunkulu uyazi okwenzayo, kusemhlabeni sivele kuyatholakala. Bese ngibongela nesithandwa sami kubhiyata phansi khona legwelitheni.
Uphuma enkundleni ngale ethi intombi enjani,
intombi enjani ephuza utshwala, intombi enjani ephuza utshwala, yoshadombani ephuza utshwala, yothola bumeli ephuza utshwala.
Hey wena mntwana, indaba uziphethe mahlakahlaka kanje.
Yey, shukana nami, ngidla imali yami, njalo ngidla ubushabami.
Awuboni ngani ukuthi uphawucambazana?
Hey, nangingekho mina ebusheni babo.
Sibonge uNtukamele Nkomo obexoxa lo mduduzi Golide osehwatshe idlalade lakhe lesibili lesihloko esithi wavumelani. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Ubotabazali nebelindele lobulo, ubotabazali nebelindele kuhle, ubotabazali nebelindele kuhle.